kwabantu nabahlukulu zomhlaka 27 July kuma-elections a 2008. So abantu abaningi babegive ama-systems abo ukuthi banjani, wasebuzonjani, uzathende abantu bezanu izinto abahlangana layo lazo. And after that signs i-candle lighting ceremony in memory of those who lost their lives during those times.
Bebesithini ubona abahlukuluzwayo laba bathi baphila njani okwakathesi, lokhu kubahlupha yini khonoko okwenzakalayo kubo?
Ngiyakubashuka ngoba abanye babekhala yazizi nginika ama-testimony abo, abanye besothi lakatesting ama-families abo separating because of those things.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo kuhulumende ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu?
Siyakhuthaza uhulumende ukuthi laye abanike something to appreciate ukuthi bethule yazi ngoba nothing has been done. Ibandla lesaleleshina yilingithi what lena azange lithi anything about them. So abantu babekhala ukuthi lapho ngishaywa imizakhi yachithwa eziphini and lakathesi were still in the doldrums.